Ukutsha kwamadamu lokuphuza kwezulu sekuthe izakhamizi zithwele nzima ngoba sekumele zidingele izifuyo zazo amanzi okunatha. Iningi lezakhamizi selinatha ndawone lezifuyo ezikotsho, kuthi abanye bahamba imango emide besiyanathisa emadamu amakhulu asasele la manzi. Lanxa kungaze kune likazamcolo amadamu egcwale, amaningi awegwanda lakwezinye izigaba zamaThabeng South abeba ephanga ukutsha ngoba esegqibelekile. Isakhamuzi esiteze eGwanda North, uMnumzana Zwelithini Gabula, uthi kuyadingeka ukuthi uhulumente azinikele ekulungiseni amadamu ukuze agcina amanzi.
Thina encameni isimo sezifuyo sibi kakhulu, njengalokho izulu lalivele lingananga kuhle, kanti njalo la madamu ethu avele seyangena udaka kakhulu.
Amazwi kaGabula agcizelelwe nguMnumzana Collins Banda oyisakhamuzi seNtebe eGwanda South, layo othi isimo sesisibi.
Amanzi esiwatholala kule ndawo siyakwazi ukuthi nxa kutshala esisikhathi abe semalutshwane, njalo futhi abe sengcolile. Izifuyo yebo ziyabe zikhona lapho ezinatha khona, kodwa kuyikuthi zinatha amanzi asele ingcekeza. Amadlelo vela sisakhulume ngawo.
Esinye njalo isakhamuzi seGwanda South eMawane, uMnumzana Gabriel Moyo, uthi selidingeka izulu ukuze bengaphelelwa izifuyo.
Amanzi akusela, ukudla akusela, abantu indlala, wonke lezi nyamazana zakutsho ukuthi abantu siyakufala izifuyo zethu.
Ukhansila kawa-2 eGwanda North, uNkosazana Zwelibanzi Mpofu, uthi ukuthilela kwamanzi lokhu kulakho kubangela kumemethayo kwemkhuhlane.
Sithwele nzima ayikancane, so sikhangelela ukuthi wona lo mkhuhlane okhulunywa wona lo wesihudu maduze sungatshayi wadi 2.
Kusenjalo mama beBrunaberg ePlumtree basele bekhala ezimathonsi ngemva kokulibezelwa ngumunye wesifazane obebathembise ukuthi bazaphiwa ukudla okubalisa impuphu, irayisi, iflower kanye namafutha okuphekisa nxa bengabhadali i-R50 ngamunye yokuthola lezi mpahla. Owesifazana lo obikwa igila imikhuba esebenzisa amabizo athi funga imsethwa lelithi lisetshilima ubesithi uhlelo lokuncedisa omama bemaphandleni lolu alibiza ngokuthi Mothers of Today ulwenza esebenzelana lamakhiwa emazweni. Abesifazane beBrunaberg abafika amakhulu amahlanu 500 balahlekelwe imali engange-R25,000. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseGwanda, ngu-Albert Ncube.